UBiden ukuwalwisa ngaphambili kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana nesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi ninambona ngathi ngazanga abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengazo nezi sikhathi isikhathi lapho kule corona khona isikhathi lapho okule economy le esifahlakele isikhathi sona lesi esinjengasona lesi isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje ngoba ungathi uyakhangela uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebachothoza abantu angathi uyamchothoza kungathi kuchaya edwaleni so mbona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe nxa ehlulekile uyabehlulekile kodwa ke mbona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso
yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani
ye umongameli Trump angaba lakho ukuthi abe lama chances okuwina kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle izinto zonke zingathi ziyagenest him ngitsho kwakhathi esinxa ngikhangele into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu angaba ama-chances elawo angali kodwa-ke hayi ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo from i-4 years lezi ezikhona kukhangelwa i-4 years lezi ezilandelayo yikho ukubona kwami khona lapha i-4 years